Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 16 kuNcwabazi 2020 ngoKips Dube. Endabeni zethu lamhlanje. Bakhala ngomkhuhlane we COVID-19 eZimbabwe osubulele abalikhulu lamajumi amathathu 130.
Angezwa mina kuphasalala kudinga ikhambi lokuthi ubhubhane lolu singaluqeda kanjani. Lokho satshelwa ngazo izifonyo lezo esitshona sibhandishe ngazo imlomo.
Inkokheli ye-Southern African Development Community ehlangana kusasa kayisuze ihlaziye ukuxokozela kwezombusazwe okwenzakala eZimbabwe.
Njengelizwe kuyini abasenzele khona, akuthi nangu kabakubambi. Akula muntu ololaka lo muntu, akula muntu ololaka leZANU-PF. Kodwa izenzo zabo.
Kungcwatshwa amadoda amane omndeni munye eBhinga ababulewe butshwala obungahlolwanga kwele South Africa.
Thole imali engenge 82,997. Siyabonga kakhulu Zulu.
Zalethulela ezamasiko ezabatsha lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye izozizwa kulumsakazo. Abantu abalikhulu lamajumi amathathu 130 asebebhubhile kwele Zimbabwe phakathi kwabedlula inkulungwane ezinhlanu 5176 abahlolwa batholakala bele COVID-19 elizweni. Abedlula inkulungwane ezimbili 2047 sebaphepha kumkhuhlane lo elizweni leZimbabwe. Emhlabeni wonke jikelele kulabantu abedlula izigidi ezingamajumi amabili 21 million asebehlolwe batholakala bele COVID-19. Abafika phose izigidi 772,000 sebabhubha. Sebesedlula izigidi ezinhlanu kwele Melika abantu asebehlolwe batholakala bele COVID-19. Abantu kwele Zimbabwe bathi okukhathekileyo yokuzivikela kumkhuhlane lo. Omunye wabahlutshwa umkhuhlane we COVID-19 uMnumzana Ntobeko Bhebhe ohlala esizinke eLupane.
Ikhorona ikhona futhi iyabulala. Ngakho hlalani zamani kakhulu endaweni zasemakhaya kithi khona le esizinkele usuku. Cela lizame ukuthi liqhelelane, ligweme into zokuvakatshelana, into zindaba ezinjengokuvakatshelana nemihlangahlangano. Lizame sibili ukuthi sizame ukuqhela kiyo, ligqoke lamamaski, izifonyo, ngoba ikhorona ikhona iyabulala.
UMnumzana Qhubekani Ncube uthi okuhluphayo yikuthi uhulumende wakwale Zimbabwe kancedise abantu abavalelwe ezindlini kusenzelwa ukuvimba ukumemetheka kumkhuhlane we-COVID-19.
Indaba ye-corona ekhona eZimbabwe ibuhlungu ngokuthi kuyathiwa lihlale ezindlini akula kudla. Mna ngakho ngawe uyazama ngazonke indlela ukuthi sisapote abantu basekhaya ebanikeza ukudla.
UMnumzana Bernard Kumalo laye uthi abantu kumele baqaphele umkhuhlane lo njalo kudingwe umuthi okwelapha i-COVID-19.
Abantu bavele bazihluphekela ezweni lakithi, siyakwazi isimo somnotho vele sibi. Manje sebebuye bavalelwa ezindlini baphelelwa imisebenzi, kodwa lokhe sisemukela ukuhlukunyezwa kwabantu lapho sebetshaywa, sebebulawa, sebenzwa lokhu nalokhuyana okungalunganga. Sithi hayi mayuyibo. Kambe ngabe kudingwa ikhambi ngazo zonke lezi mali yokuthengwa ngazo izikhali zokuhlukumeza abantu nemafiyelona lagijima elihlukumeza abantu, ngabe sekalithola ikhambi lokulapha abantu? Kambe hayi, ngabe sesalithola. Ikhonsithi mina bazali lonke nje jikelele nabasakazi, le ndaba mina ngedwa ngokwami siyakwazi ukubonwa ngasolinyo, kodwa mina ngilokusola. Angezwa mina kuphasalala kudinga ikhambi lokuthi ubhubhane lolu singaluqeda kanjani. Lokho satshelwa ngazo izifonyo lezo esitshona sibhandishe ngazo imlomo, le sanitizer okubuye kuthweka ivikeli ngokupheleleyo. Kodwa kambe kuyini khonokho okwenzeka kuZulu? Umphakathi vele sizihluphekela kungela lockdown. Ngapha kune lockdown ake ukuthi ngayi government yona ngokwayo iye isize abantu ngokudla.
Uhulumende weZimbabwe uthi uzama ngamandla wonke ukuthi abantu baziphilise ngesikhathi bevalelwe ezindlini okwamanje kusenzelwa ukunqabela ukumemetheka kwe-coronavirus.
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi leAfrika okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa isatellite SES 5 kuband leC-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obeFacebook ku-VOA Ndebele laku-Twitter ku-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Inhlanganiso ye-Southern African Development Community ikhangelelwe ukuthi iza kwenza umhlangano oqakathekileyo kusasa i-SADC Summit ozahlolisisa okwenzakala emazweni atshiyeneyo. Abanye abantu bathi bamangaliswa ukuthi akusoze kukhulunywe ngokwenzakala kwele Zimbabwe okulabantu abathi babotshwa mahlayana kulandela ukutshengisela ababefuna ukukwenza emgwaqweni ngo-2031 lonyaka bekhonona ngobukhohlakali lokunye okwenzakala eZimbabwe. Umnumzana Thabisani Ncube olwela amalungelo kaZulu uthi ibandla le-ZANU-PF lihlupha abantu eZimbabwe, ngakho ke bekumele kukhulunywe ngakho lokhu emhlanganweni lo.
Sisithwele nzima manje, we don't know ukuthi kahle kahle kufuneka senzeni wabantu benze ini, ngoba bahlukumeza abantu ngamasotsha. Kumanje some of abantu babalekile ekhaya, hayi ngoba kuthiwa babalekiswe yisimo sobunzima, ngoba sebefuna bafuna ukuboshwa, namanje uma bengathi babuyele ekhaya bayaboshwa.
Uncube uthi akulaludo oluzaguquka elizweni nxa kulokhu kusabusa ibandla leZANU-PF.
Singakhuluma kuze kuphume kotshona ilanga silokhu sikhuluma, as long iZANU isaphethe, as long sasayihulumeni weZANU, government yeZANU isaphethe laphaya, akukho nto esizoyilungisa and akukho nto ezotshintsha and akukho nto okuthiwa sizovuka itshintshile or injani, because bacabangela bona bodwa.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Justin J. Moyo olandela ezombangazwe othi akukhanyi lokwenziwa ngunkosikazi Baleka Mbete, umnumzana Sydney Mufumadi lomnumzana ngowakho Ramaphosa, izithunywa zikamongameli Cyril Ramaphosa wakwele South Africa ezisanda kuthekelela kwele Zimbabwe.
Besikwazi ukuthi ama-envoys la ahamba eZimbabwe, besikwazi ukuthi azokhuluma kanjani, besazi ukuthi akula mpumelo eyaphuma, bazozama ukuthi njenge-ANC njengoba bezwana leZANU-PF bezama ukupretenda as if like bazothatha care of i-problem, but kungela lutho abazaluyenza. Simzwile ukukhuluma kwakhe, akula nto oyikhulumileyo ukuthi babuya ne-solution yiphi, bathi upresident uyozamake ama-decision. Yiyo siyakwazi ukuthi inkinga zikhona eZimbabwe, kuzathatha isikhathi ukuthi kulungiswe ama-problems akhona. Siphi isikhathi sesisamelene ukuthi kulungiswe, because we've been waiting ukuthi ama-problems la akhona eZimbabwe address, but yena usitshela ngokuthi azo-addresswa certain time. Simile kudala, simile njengabantu baseZimbabwe, sifuna inkululeko, sifuna ukuthi lathi sikhululeke.
Unkosazana Nokuthula Adonsi laye olandela ezombangazwe kwele Zimbabwe uthi kuyethusa okwenziwa nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa.
The reason why abantu singekho obengekho eZimbabwe is because bathiya bevotile, bathi bevotile bona bezanu-PF badisappoint abantu, abantu babona ukuthi babaleke bahambe baya kwamanye amazwe. Njalo ukuhlukunyezwa kwabomama into ebuhlungu kakhulu. Baningi abantu abahlukunyezwayo njengabomama bayahlukunyezwa, kodwa akulanti ungahambi uyoripota, bagcina abanye bakhomitha le-suicide, bayazibulala ngenxa yokuthi akula justice abayiphiwayo, akula nto ebuyayo. Kuyini abakwenzile? Khathi sinje siyakwazi ukuthenga isinkwa, asikwazi ukuthenga isinkwa thi. Bayenzeni njengelizwe? Kuyini abasenzele khona? Akuthi nanku kabakubambi. Akula muntu ololaka lo muntu, akula muntu ololaka leZANU-PF, kodwa izenzo zabo abantu abalalaka, kodwa so many years belokhu bedisappoint abantu.
Umnumzana Wellington Moyo okubandla leZANU-PF uthi okwamanje akula nkinga kwele Zimbabwe, ngoba akula daba oluphanyoke kuhlangothi olubona ngezomvikela kunhlanganiso ye-SADC. Unkosikazi Barbara Tanyanywa uthi kuningi okuhlupha abantu kwele Zimbabwe.
Kunezihlobo eziningi kakhulu ezafayo zibulawa yiZANU-PF. Into eyaziyo ke ukuthi iZANU-PF iyabulala and siyabazi abantu ababephambili kungebhukurawundi ngumnangagwa lo Terence Gilli lo ofileyo So ukuthi umuntu uvikele ibandla ngenxa yokuthi wena ibandla lakho uyadla uyasuta ebandleni nalelo kodwa izicobo zakho zidubeka mina ngibona kuyinto edanisayo kakhulu. Kuthi abantu bamabathala kungani abantu bonke laba abothwayo bebotshela into ezombangazo bephuma bengelacala. UJob wangabotshwa waphuma engelacala wonke umuntu wabothwayo baphume kuthiwa ngabanamacala kodwa bayahlukuluza emakhothi bancitshwa amabheyili bancitshwa nokudla ukuthi balethele ukudla bancitshwa nezinto ezifudumalayo umqando kunje ugodola kunje bancitshwa ukuthi bagqoke into ezifudumalayo bese omunye umuntu abesayithutha esithi khona abantu laba babambanisa.
Inhlanganiso elwela amalungelo kaZulu eZimbabwe Lawyers for Human Rights ithi kulabantu abedlula amathumi ayisithupha ababotshwa nguhulumende othi babefuna ukugenqula uhulumende kaMnangagwa. Umphathintambo kahulumende wakwele South Africa obona ngokudlelana lamanye amazwe usikuca mfundo naledi Pondo uthi kulokuxozela kwezombangazwe kwele Zimbabwe. Utshele umsakazo weRadio 786 ukuthi izithunywa zikamongameli Cyril Ramaphosa kwakumele zikhulumisane labantu abaningi ngokwenzakala elizweni abagoqela amabandla aphikisayo. Uthi ele South Africa lixoxisana lele Zimbabwe ukuthi izithunywa lezi zibuyele eZimbabwe. Uthi okwenzakala eZimbabwe kukhathaza ele South Africa ngoba kulabantu abaningi abasuka kulelo lizwe bebalekela okwenzakala elizweni labo okunjengokugugudeka komnotho. Kodwa uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa uyakuphika lokhu esithi kulamalule cacha afuna ukumsusa esikhundleni. Abaphikisa uhulumende bathi uMnangagwa ubusa ngochuku. Lokhu kusekelwa ngabafundisi beRoma abathi sokuzalele ingwe kwele Zimbabwe. Sebengcwatiwe abane abomdeni munye uSumukayi Ngwenya, uKhumbulani Juma, uTakanowa Juma loJelas Muleya Ncube abadabuka eBhinga ababulewe butshwala obungahlolwanga kwele South Africa. Isihlobo sabo unkosikazi Tekshua Ndlovu uthi bathole usizo olumangalisayo ukuze kuthwalwe izidumbu zabo zihanjiswe eBhinga. Abane laba banatha utshwala obathengwa ngomunye odabuka eBhinga wabuthola emkambo wensitha ngenxa yokuthi kuvaliwe indawo eziningi zokuthengisa utshwala kule South Africa kusenzela ukuvinjwa ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19.
Abantu bafakile imali abanye through account abanye babebuya. Thole imali engenge-82,997 imali esiyitholileyo. Siyabonga kakhulu Zulu, sibongela kusasa, sibe ngabantu banye, sibe yi-Afrika yinye.
Ungathini ke ngoncedo olutholele emsakazweni weStudio 7 kambe kukhona okunye ongafisa ukukubika yini?
Ngithanda ukubonga kakhulu umsakazo weStudio 7. Usize kakhulu kakhulu kakhulukazi ngoba besingazi ukuthi singafika ekubeni namhlanje abafi bethu bebesebesekhaya ngoba besingazi ukuthi siqalele kuphi siyegcina kuphi. Besingela yona isenti. Otherwise besile mali maybe awo 4,000 something kodwa imali ize yareizwa. Ichayo kakhulu 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 uZulu. Abangane lezihlobo bancedisile sibili sithanda ukubonga umsakazo othe ukudlulisela phambili ukuthi lakade bengakwazi. Babakwazi ukuthi kule ndaba enjengale. Sithanda ukubonga kakhulu umsakazo weStudio 7.
Unkosikazi Tekshua Ndlovu udabuka eZimbabwe. Sixoxe laye eseJohannesburg kwele South Africa. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Singakangeni kusigaba esilandelayo wothi sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inhlanganiso yamazwe wonke jikelele ebona ngezempilakahle eWorld Health Organization ithi kumele ijekiseni enqabela ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 ibe khona kuzwekazi le-Afrika nxa ingalungiswa. Umqondisi wenhlanganiso le kuzwekazi le-Afrika, uMnumzana Mashidiso Moiti uthi ukhanya engani izwekazi le-Afrika lizaswela iJackson le ingalungiswa. Kulamadolobho amabili kwele China athi sokutholakale igciwane le-COVID-19 empahleni abayithenge kwele Brazil lakwele Ecuador. Izikhulumeli zamadolobho anjengeShenzhen zithi kutholakale igciwane le-COVID-19 linamathele empikweni zenkukhu ezithengwe kwele Brazil njalo lemaphipheni alama shrimp athengwe kwele Ecuador. Limemetheka okwethusayo igciwane leli kuzwekazi le-South America kulandeka ukuqhamuka kwalo nyakenye kwele China. Okwamanje sike sizwe ezamasiko. Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke lamhla sixoxa lo nkosikazi Fortune Mafu Ngwenya, incwadi kwezamasiko esintu. Sixoxa ke ngodaba lokulaywa nxa abantwana sebesiye emtshatweni wabo lapha. So ke mankonjeni, siyakwamukela uhlelo mama.
Hayi nyabo.
Ye, akutsho mankonjeni ukuthi kulezi nsuku abantwana balaywa njani nxa kukuthi sebetshatile khonapho njengalokho kwakusenza kudala?
Lokho kusenzakala kwezinye indawo, balutshane nje abangasakwenziyo. But endaweni eziningi hayi kuyenzakala sibili ukuthi umntwana laphana, abanye bayamelela laphana, especially ngapha emalungwini ngapha, babalaya nxa besenza ama-bridal showers abo, ngoba nxa sebeqedile ukutshadisa laphana anti bayahle basuke bazihambele baye kuma-honeymoon. But thina lapha esikhona lokhu esisalayo sibili.
Singathi mankonjeni, kuqakatheke kanganani ukuthi abantwana belayo?
Kuqakatheke kakhulu, kuqakatheke kakhulu ukuthi balawe, ngoba phela inhlonipho leyo okumele ukuthi bayigcina ngayo imizi yabo. Kumele balawe sisibili. Nxa bona bengafika-ke ngale kwendeni kwabo bakhetho kwabo abafuna ukukwenza, kodwa ngapha ngekhaya sisuke sibalayile ngesintu sezulu.
Ye, so nxa belayo khonapho libatshelani? Phela inomama kakhulu kumele lilaye abezintwana la.
Sibatshela ngokuthi lapha baya khona bafike benzeni, kusiya ngokuthi ususiya komunye umuzi kumele ufike ubone ukuthi khona ngale kwenziwa njani. Into enkulu iyinhlonipho, njalo nokuthi umkakhe umntwana lo afike amgcine njani ngenhlonipho. Lapho sibatshela khona yonke into okumele bafike bayenze khona ngale mzini.
Ye, kodwa ubona ngalo usuku lolu luzahlala lukhona kumbe luyagcina luphela nje ngokubona kwakho?
Kuzaphela ngoba abantu sebechithene, abantu abasekho phela ndawonye, sebechithene sebegcwele ngapha emazweni abelungu. Kuthi kunjalo bafika ngapha bathatha imikhubo yangakhona, bese kusiba nzima kwabanye abazali ukuthi babalaye njani. But laba abantwana bethu esibazalayo thina kathesi, amboni ukuthi bayabesakwenza khona kokuthi balaye ngesintu sethu esilaso thina.
Singathi ngamafutshane kusuze kubonakale khonokho?
Kuyakubonakala sibili, ngoba akulungi ukuthi umntwana phongu yangena emzini wabanikazi engazange atshelwe ukuthi afike aphile njani khona ngale nabanye abantu, ikakhulu khona ngapha lapho esesikhulisela khona abantwana laba abangasakhuzwayo. Abantwana esibazalayo labazukulu bethu hayi bathwele, bazathwala nzima sibili, ngoba kuyabe sekuchidekile lokungasekho.
Ye, zulukandaba lamhlanje besixoxa lo nkosikazi Fortune Mafu Ngwenya, incwadi kwezamasiko esintu ukhonakale-ke kwele Bhilitane. Mankonjeni, sibongile kakhulu, ungathinelwa kusasa ma.
Ngiyabonga baba, ngiyabonga kakhulu.
Ye, zulukandaba, sihlanganeni singabaphilileyo njalo ngeviki ezayo. Owangusenziwe manje, ligcina amasiko wethu. Owangusenziwe manje. So isikhathi sohlelo lwabasakhulayo.
Ibudibana kuhlelo lwethu labasakhulayo ngumike bobe. Namhla kuhlelo sihlaziya udaba lokumemetheka komkhuhlane we-coronavirus elizweni, ukuze sizwe okuningi ukuthi umkhuhlane lo we-COVID-19 uphazamisa njani impilo zabantu elizweni. Sixhume abalaleli bethu abathandekayo be-Studio 7 ukuze sizwe umbono wabo ngokumemetheka kwalo mkhuhlane we-coronavirus, njalo umbono wabo mayelana ngohlelo lwe-lockdown.
Balibonani bahleli, igama Caroline Moyo. Ngizathi ukuphawula ngendaba yomkhuhlane, ngendaba yokumemetheka komkhuhlane we-coronavirus. Kubuhlungu kakhulu because okwamanje abantu bazabulawa yomkhuhlane, bebuye bebulawe la yindlala njengoba kunzima kangaka ekhaya.
sinokuthi kudaba lunyelwe endlala olukhanyane selubhahile ngezinye izinto ezilukandaba sixhume omunye wabasakhulayo olenhlanganiso ejonge ukusiza abaswelayo kulesi sikhathi ilizwe liphansi kohlelo lwe-lockdown. Inhlanganiso ye-The Plaque Movement ekhokhelwa ngu-Simon Amagama. Asizweni ingxoxo engiyenze lo-Simon.
Inhlanganiso e-The Plaque Movement inhlanganiso ebunjwe through ama-social media. Injongo yethu ngeyokuphakamisela abatsha ukuthi bakwanise ukuthi babe besebenzela.
Njengenhlanganiso selizama phela ukuthuthukisa abaswelayo elizweni. Awusitshele okuningi mayelana nalokho.
Ama-lockdown lawa asuke abakhona kube kungela umuntu obe emalindi obe emalungisele. So you realize ukuthi after sokube nama-lockdown eZimbabwe abantu abaningi bengasakhona ukuthi bazisebenzele. Impilo zabo zisuke zaba affected. So thina sadecide ukuthi sesingakhona ukuthi sisize a few families that can afford to help. So we started an initiative towards the Black COVID Relief Program.
Sikhuluma nje selisize abantu abangaki?
Okwamanje we've helped hundreds of people but wami okwamanje. Okwamanje even kobulawayo sinogogo one feeding scheme yakhe. Kobulawayo, we got that contract through a young man called Tawanda Mcheiwa. Sabuncha no for sure ugogo ufuna ukuthi asizwe ngokudla. Sabe sakhona ukuthi sibe sisiza. I think ugogo une feeding scheme yakhe nabantwana about 30 to 40 people.
Awutshele phela uZulu ukuthi wonke umuntu ofisa ukuthola ulwazi oluthile mayelana ngalo hlelo kumele ayeke.
Uma ukuTwitter ihandle yethu ithi that Square Plug. Uma ukuFacebook Square Plug again. If you're on Instagram is that Square Plug.
Hayi, sithanda ukubonga umnumzana Simon Magama owenhlanganiso e-The Plaque Movement lapho kumxhuma ku-WhatsApp kunombolo ethi +27 67 827 1656. Kodwa uzulukandaba singakagcini uhlelo othi silidlalele ividiyo esithole kukhasi ele-The Plaque Movement ku-Twitter. Kuvidiyo le kulo gogo obebonga abatsha abakuhlanganiso le The Plaque Movement ngoba wathola usizo lokudla. Asizweni ugogo esikhulumela.
Ngiyasela ukuthi ngakubonga yithini. Ufikile lapho athola ugogo efida abantwana wabuya lama-donations lawa amahle kangaka. Ongitshela ukuthi khona uncedise ngubaba okuthiwa ngu-chairman and others. Ngithanda ukubonga kakhulu abantu laba abancedisa umntanami uTawanda uChairman labanye ngesipho lesi.
Leyamuzwa ugogo uyasho ngempela ukuthi siyabonga. Kwana lokwa lamhla mthwakazi omuhle sesifikile emaphethelweni lohlelo lwethu labasakhulayo. Mthwakazi omuhle Zimbabwe omuhle, sohlangana ngolwesibili. Bye bye.
Siyabonga kakhulu Mike Wobe. Sike sizwe okwethulwe nguntungameli ngomo namhlanje kwezokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya. Igama lami nguntungameli Nkomo. Lamhlanje ngilomfundisi uSenisipanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli namhlanje ubusihlwa. Ngiyathemba libe leviki enhle kakhulu.
Usiphatheleni lamhlanje?
Kuleli viki bengifuna sikhangele indaba yokuba lenhliziyo yokubonga. Ngizabala kumaHubo 92 lapha kukhuluma uDavita uthi yena kuhle ukukubonga Nkosi lokudumisa ibizo lakho wena ophezu konke. Ukuthumayela uthando lwakho olungapheliyo ekuseni lobuqotho bakho ebusuku ngokutshaya icacu elilentambo ezilithumi langecacu elikhala kamnandi. Indaba yokubonga iqakathekile kakhulu lokuba lenhliziyo yokuthi ngaso sonke isikhathi ukwanise ukubonga. Ukubonga kuhambelana lokuthi umuntu uyatshengisela ukuthi into le eyenzakale kuye uyayithakazelela kakhulu. Siyananzela lapho uDavid uthi yena kumaHubo 92 kuhle ukubonga Nkosi. Ngikhumbula indaba uJesu eselapha amalephero alithumi uthi yena ukhanya emangaliswa kakhulu ukuthi esebelaphile phakathi komkhuhlane owawusenza ukuthi wehlukaniswe labantu uxotshwe ukuba phakathi labantu abalithumi lasishiya ngalolunye basuka bazihambela abazange baphenduke bezobonga sebesiliswe nguJesu kodwa uyedwa kuphela owaphendukayo wazoletha ukubonga uJesu wasesithi kuye hambaye usuphilile ususilisiwe wazowapheleliswa ukubonga kuyaletha ukupheleliswa ukuthi nxa uNkulunkulu esenze lolunye ulutho siphenduke siye kuye siyebonga ungakhangela abantu abaningi nxa sikhuluma ngokuthandaza sikhulumisana loNkulunkulu into yokuqala efika engqondweni yabo yikucela uNkulunkulu ngicela lokhu uNkulunkulu ngicela lokhuyana uNkulunkulu ngicela umvikele ezitheni zami uNkulunkulu ngicela unginike lokhu ngicela unginike lokhuya ngaso sonke isikhathi siyabe sikhipha izandla sicela kuphela kuNkulunkulu kodwa balutshwana abantu abathi nxa befika esikhathini sokuthandaza kuNkulunkulu baqalise ngokumbonga ikanti kumele sinanzelele ukuthi nxa ulele wavuka ekuseni ulokhu uphila yinto okumele uyibonge ngayo naleyo uNkulunkulu abaningi abasebenza ebantwini laba ababanjela igciwane le-COVID nxa umuntu segula kakhulu bathi into yabe siqakathekile yikuphefumula khona kuphela yikho abantu beze bedinge leli mtshina okuthiwa ngama-ventilator ngoba khona ukuphefumula ngokwakho kuyisimanga esenzakala ngaso sonke isikhathi kithi sonke silokhu sisaphila imzuzwana lo mzuzwana wonke uyakulokhu uphefumula inhliziyo yakho itshaya kodwa balutshwana abantu ababuya kuNkulunkulu belesibongo esokuthi uNkulunkulu niyabonga ukuba umphilisile niyabonga ukuba niyakwanisa ukuphefumula manje namhlanje mlaleli wami ngikukhuthaza ukuthi kuyo yonke into oyenzayo umbonge uJehova ukuthi usaphila umbonge uJehova ukuthi namhlanje ukwanise ukuzwa khonokho engikukhulumayo baningi abantu abangakwanisi ukuzwa lasendlebeni wena uyezwa ngakho umbonge uJehova ngakhonokho umbonge uJehova ukuthi ulokhu usaphefumula ulokhu usaphila lalabo abagulayo umbonge ukuthi lakathesi uyakusilisa ulokhu ephilisa njalo abantu bakhe ngakho kumele simbonge uNkulunkulu ngaso sonke isikhathi
akuyiphethe mfundisi
asithandazenini baba ngegama likaJesu siyabonga baba ukuba kulabo abadinga isindiso uzabathinta inhliziyo zabo kulabo abadinga ukuphiliswa uzabaphilisa kulaba imphefumulo esidangele uzabaphakamisa ubanike iculo namhlanje ngegama likaJesu ngiyathandaza
lelo vuselela umoya silomfundisi usenisibanda tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungameli Nkomo.
Ngakugqibi uhlelo lwalamhlanje wothi sikhangele ebesilazo bakhala ngomkhuhlane weCOVID-19 eZimbabwe osubulele abalikhulu lamajumi amathathu 130 inkokheli yeSouthern African Development Community ehlangana kusasa kayisuze ihlaziye ukugxozela kwezombusazwe okwenzakala eZimbabwe silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngoGibbs Dube ngisithi asihlanganeni ekuseni ngo-6:30 AM
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.